Udokotela omkhulu ezansi emaNdebeleni obona ngokuvikelwa kwemikhuhlane, uMnumzana Andrew Felix Muza, utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi igciwane le-coronavirus selimemetheke kuzo zonke iziqinti zezansi emaNdebeleni, kungakhathalekile ukuthi kusemadolobheni kumbe emaphandleni. Abezempilakahle babike ukuthi kuleviki kulesakamuzi esuke kuwa-3 eKwaZulu North esithethwe yilo mkhuhlane, kuthi kumaviki amabili adlulileyo ukhona njalo obulewa ngumkhuhlane we-COVID-19 phansi kwentepe. UMnumzana Ntando Ndlela oyisakhamuzi seFlabusi uthi sebehlalele evalweni ngoba lo mkhuhlane sumemetheka ngamandla esigabeni sabo.
Ezimayini lapha nje more than 50 abantu abatholakale belomkhuhlane lowo ngelanga lilodwa, okusethisa kakhulu kuba njengoba ivele iningi labantu livele lingakathestwa lingatheswanga, kutho ukuthi umkhuhlane lo usumemethekile lapha kugodlwayo ngendlela yesabekayo.
Uthi njalo okubangela kumemetheka kwaleli gciwane yikuthi kunzima kuzakhamizi ukuthi zihlale emakhaya kungele ezinye indlela zokuziphilisa.
So bazibona sebephoxekile ukuba baqhubeke besebenza lanxa bephakathi kobunzima bomkhuhlane lo ngaka.
UMnumzana Dennis Ncube isakhamuzi eNyandeni uthi iningi emaphandleni lokhu lingalandeli iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane.
Ngenanzele emakhaya emashophu ezitolo kuvuliwe, abantu banatha santando, ezimfeni abantu bayabuthana, akula social distancing, akula number, ama-councillors osobhuku bayabiza imihlangano, abantu bayahlala lapha lalapha vela kula ndaba legciwane.
UMnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi seMawane uthi ukubuthana kwezakhamizi ngesinye sezizathu esesidala ukumemetheka kwaleli gciwane.
Babuthene abantu laba kuthiwa kubhaliswa abaphekayo, kuzobhaliswa labaphendukayo empini abangazange bafinyelele ukuthrena kuhle.
UMnumzana Edson Mazuku oyisakhamuzi eGwaqa eGwanda North yena ukhalela ukuhlatshwa ejekiseni ukuze avikele lo mkhuhlane we-COVID-19.
Sinesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni wona lawo ukuvikela.
Abantu abedlula amakhulu ayisiyagalombili 853 baphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emaNdebeleni, wona osubulele abangamajumi amane 14. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.